Teddy Chris udaba lwe Al Jazeera lusivezela enye indlela esitshengisa ukuba laba bantu esibabekayo ukuthi basikhokhele bahleli besitshontshela. Ngingakaphenduli okugcweleyo nge-Al Jazeera, umgabe kwelinye ilanga wavuke esithi kule 15 billion engasabonakaliyo yayingeyamadamu. I-Al Jazeera lamhla isitshengisa ukuba iZimbabwe njengelizwe iyenelisa ukukhiqiza igolide elingasinikeza imali engange 5.2 billion ngomnyaka. I-5.2 billion ngomnyaka evela egolideni nxa i-fidelity ingasetshenziswa lokho esikubona kusetshenziswa iyenelisa ukuholisa izisebenzi zikahulumende okweminyaka eminingi kakhulu, ibaholisa $1,260 ngenyanga. Thina njenge-Atuz lamhla sithi ophathekayo wonke kudaba lwe-Al Jazeera, kungabe kungu-ambassador at large, kungabe kungu-president, kungabe kungumkakhe, kungabe kungomunye umuntu nje, kodwa umuntu ophathekayo kunkohlakalo yokuthi agezise imali engcolileyo esebenzisa umnotho welizwe, kasixolele njengelizwe ukuze imali yegolide inikeze abantu abaqondileyo. Ngezinye indlela esizama ukukutsho ukuthi umongameli nxa ephatheka kulento ungcole kakhulu, asikho isidingo sokuthi avuke engumongameli.
Manje njengenhlanganiso lina lithi kwenziweni ngalolu daba?
Njenge-Athuzi udaba solubekwe dandalazi, abantu yibo sokumele basukume bazikhangele ubuya ngaba yibo bona bakhangele ukuthi abantu ababili, abantu abathathu, abantu abahlanu bathole okungakanani. Ngicela ukuthi ngingakakhulumi okukhulu. Okusethusa kakhulu yikuthi abantu abaphatheka kulolu daba ngabantu benkonzo, ngabantu bamachechi. Osokuzasivezela lamhla ukuthi amachechi la ukuvuke khona emaningi kangaka yiwo asitshontshelayo. O-president labo bafuna ukuyasebenzisa amachechi wona la ukuze betshontshe. Asimfuni u-president otshontshayo, asiwafuni amachechi atshontshayo. Abantu bakankulunkulu ngabantu abayesaba umlimi. Kungenxa yani behuquluza igolide elingaka phinde besibuze ukuthi sizayenzani? Thina njengenhlanganiso ke-Athuzi sithi abantu kabasukume balwelwe okungokwabo. Umkhankaso esizawuqalisa wokulwela lolu inkohlakalo enkulu kangaka uthi wona #myZimbabwe2 moyothemba kwe-Athuzi spokesperson.